Pelosi, zikakhulu siyatana ngokuthiwa ngomunye wethu umntwana wabelele eZimbabwe ubaba uMokembe Tsvangirai umele ukulwa kwakhe ezihlangothini lwakhe umele ade ekubona la kuyifanele yakhe kwakumila kwaze kwaba sekugcineni osekusele ukuthi amukele umqhilo wakhe uNkulunkulu useqedile akibanga yekela ngithi emulindeko Tsvangirai unkosikazi wakhe umama u-Elizabeth abangibomo umamakhe abantwana bakhe kanye lephathi yakhe i-MTCT akade ikhokhela bangithi sikhalalane ngalesi sikhathi njengoba lali ibhayibhile yakhuluma lithi khalani labakhalayo sikhalalani simulinye I hope uhamba kukababa uTsvangirai kuzabisa i-new era yokubambana singabantwana bezimbabwe yinye sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe le mbono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondane ngenxa yakho lokhu so ngile themba lokubana imfa yakhe ubaba uTsvangirai izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni bezimbabwe ubana singehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthwakazi isizwe sikamambo isizwe sezimbabwe ubaba uTsvangirai lana ngokuthula sengazathi uNkulunkulu angavulela indlela uyophumula labanye
mase sikhangela ngegolide khonokho ke okwethulayo ukuthi abantu bezimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTsvangirai iyaqhutshwa ngubani wena ngazi ukhangele sibili kusukela namhlanje
yaba yindaba yabo isiyithinga ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafanga ungathi umnumzana umonalebuchamisa nguyongane usethethile kuzeni ibhathane lokuqhubekela phambili ngendima kababa uTsvangirai kodwa mina ngiye ngakungenela kakhulu ngoba asokwami yinto mele yenziwe yiyo abebadlale i-MDCT esikukhulekela phela ukuthi na bakwenze ngokuthula lokuhloniphana lelo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu kube kuhambe kuhle ngoba kumele kube njalo into nxa yithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anje ngendlela ezabisa inzondo yokuthiyethiyeneyo okunjalo
ye kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTsvangirai so babesithi konke lokhu kwenziwa libandla lezanu PF selizama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho kambe ungabaphendula usithi abantu abasho njani
ekhaya koTsvangirai khona ngale vele ummeli wepalamende wezanu PF so bekungabe kusekhaya likaTsvangirai ye kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale bezivele zivotele ezanu PF ikubona silo mmeli wepalamende wezanu PF so akulanto esingabe sisazinisatho ukubana kumbe sokuzadiwa amavoti bekuyini mina ngibona nto ayikuhlola imotona njengoba kuwumgwaqo ozahamba imota eziningi zisiyabeka omunye wabo ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula ukutshengisela ubana sibeka omunye wethu omunye wathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakulelele lezimbabwe honestly speaking bekuzaba lihlazo ngabe uhulumente kazange akwenze khona ukubana alungise ukuthina amahambelo abantu abe lula so akunani namavoti lokana ungavele already dungela iimvelisizezanu p f anyway kodwa ndimhlonipha ikutshengisa ubahulumente okhokhela ngobaba umnangagwa ubana bayaqalalana emulini ahambe sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe le mbono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondane ngenxa yakho lokhu so ngile themba lokubana imfa yakhe ubaba uTsvangirai izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni bezimbabwe ubana singehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthwakazi isizwe sikamambo isizwe sezimbabwe ubaba uTsvangirai lana ngokuthula sengazathi uNkulunkulu angavulela indlela uyophumula labanye ngiyabonga
ye mase sikhangela ngegolide khonokho ke okwethulayo ukuthi abantu bezimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTsvangirai iyaqhutshwa ngubani wena ngazi ukhangele sibili kususela namhlanje
well leyaba yindaba yabo isiyithinga ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafanga ungathi umnumzana umonalebuchamisa nguyongane usethethile kuzeni ibathane lokuqhubeka phambili ngendima kababuthwangelayo. Kodwa mina ngiye ngawungenela kakhulu ngoba asokwami into mele yenziwe yibo abebandla le-NDCT esikukhulekela phela ukuthi na bakwenze ngokuthula lokuhloniphana njalo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu kumele kuhambe kuhle ngoba kumele kube njalo into enxa yeyithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anjengendlela ezabisa izondo lokuthetheni okunjalo.
Ye, kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTsvangirai. So babesithi konke lokhu kwenziwa libandla leZANU PF selezama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho. Kambe ungabaphendula usithi abantu abasho njani?
Well, ekhaya koTsvangirai khona ngale vele ummeli wepalamende weZANU PF. So bekungabe kusekhaya likaTsvangirai ye, kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale ezivele ezivotele ezanu p f ibona silommeli wepalamende ezanu p f. So akulanto esingabe sazi ngesathi ukubona kumbe sokuzadiwa amavoti bekuyini. Mina ngibona nto ayikuhlola imotona njengoba kuwumgwaqo ozahamba imota eziningi zisiyabeka omunye wabo. Ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula kutshengisele ubana sibeka omunye wethu omunye wathatha isihlalo sokwangu-prime minister wakulelele Zimbabwe olesisipekini bekuzaba lihlazo ngabe uhulumente kazange akwenze khona okubona alungise umntuna amahambelo abantu abe lula. So akuthi alinde amavoti lokana ungavele already kungena ivelisizelo zezanu p f anyway, kodwa yimhlonipha yikutshengisa kahulumende okhokhela ngobaba uMnangagwa ukubana bayahlonipha lo babo osile bayahlonipha uzulu omne uzahambe siyakhonani ngako ahambe kuhambe kathi ahambe ethwele gadalala.
Baba Gwelithe, thank you very much. Umbukile kakhulu, ulale kahle.
Siyabonga kakhulu.
Okay, bye bye.
Cheers.